Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 24 Mbimbitho 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le Citizens Coalition for Change lize lenza umhlangano walo wokugcina phambilini kokhetho lwama by elections edolobheni leChitungwiza namuhla ngemva kokwalelwa ngamapholisa izolo.
So bazama ubuqili ngendlela zonke, izwile ukuthi bathe bona uma sebeprinta amabhaloti ipepazi kabasoze bafake uphawu lethu oluluthanga.
Ukhetho lwama-by elections luzenziwa ngomgqibelo lanxa kulokukhalakhala phezu kodaba loluhlu lwabavoti i-voters roll olwabonakala lulengxaki ezimbalwa. Umongameli Joe Biden wele Melika okwele Europe ukhangelelwe ukukhuluma emhlanganweni wamazwe e-NATO phezu kodaba lwe-Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uze wenza umhlangano we-rally okugcina phambilini kokhetho lwama by elections ngomgqibelo edolobheni leChitungwiza lamuhla. Lumhlangano obuvinjwe ngamapholisa abesithi wona kabasoze awuvumele ukuthi uqutshwe ngoba engasoze enelise ukuzowulinda uze wavunyelwa ngumthethwandaba. Kungelani lalokhu, inkulungwane zabalandeli bebandla le-CCC zithe gwaqa emhlanganweni lo. Emazwini akhe, uChamisa uthe uhulumende wakhe uza kupha abahlali be-Epworth incwadi zokuhlala okusemthethweni, hathi okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa ohlala ethembisa ukuthatha leli nyathelo kodwa esehluleka. Esizwe amazwi kaChamisa.
Bangwa hazise kuti 2018 takamurova. Takamurova akaroponera kuna Malawa. Nosaka makona kuti Malawa ngaramba ari pochera akura. Zvinogore rino handisikuenda kukoti. Ndoda kuti takamurova ndianenda kukoti.
Lawo ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa ekhuluma emhlanganweni webandla lakhe edolobheni leChitungwiza lamuhla. UChamisa uphinde wakhuthaza abalandeli bebandla lakhe ukuthi bavote ngobuningi kukhetho lwangomgqibelo kuzabelo lezigaba lapho okuzaqutshwa khona ukhetho ngomgqibelo. Kunjalo nje, omunye wabancintisa kukhetho lwama-by elections unkosazana Linda Masarira ongumkhokheli webandla lelide usehambise udaba lokungamanga kuhle koluhlu lwabavoti i-voters roll emthethwandaba. UMasarira uthi kumele iCommission yezokhetho eZEC imuphe uluhlu olubalulekileyo olusigaba asimelayo eseHarare Central kungakenziwa ukhetho, njalo aziswe ukuthi kulamaphepha okuvotela ama-ballot papers amangaki adindiweyo. Lokhu sikudabalunye sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC unkosazana Thabita Khumalo. Saqala ngokumbuza ukuthi njengoba uluhlu lwabavoti olwe-voters roll lungacacanga, abesabeli ukuqilibezelwa na?
Thina njengebandla elophawu olulithanga okuthiwa yi-CCC ekhokhelwa ngubaba u-advocate Nelson Chamisa ekulungiseleleni ukuthi siye kukhetho lolo oluzayo ngempela viki, kudala salungisela kodwa udubo esesilubona ukuthi sonke siyazi izulukandaba ukuthi izekhi ivele iluhlangothi lebandla lezano. So bazama ubuqili ngendlela zonke, lizwile ukuthi bathe bona uma sebeprinta amabhaloti papers kabasoze bafake uphawu lethu oluluthanga ngoba vele umthetho uthi wona kaba banjwa ngenkani ukuthi benze ama ballot papers esithi ngesilungu akhaladi lana alombali ekhanayo ukuthi amabandla avotelwayo asebenzisa mbala bani. Kodwa kwakusethusi khonoku ngokuthi uZulu wakuleli luzi usevungamile njalo useyitshelile izano wayitshengisa njalo ukuthi sebeqathele ukuthi bona basebenzela inyoni njengeganga. Izano isifikise abantwana baseZimbabwe lapha abahamba besithi bayemasimini ibalimisa insimu zenyama thina zizalane zakuleli lizwe singelazintsha.
Siyabona ukubana uluhlu lwabavoti i-voters roll lukhanya lungahlelwanga kuhle ukubangele ukuba iZEC izexotshe ezinye iziphathamandla zayo ngendaba yoluhlu lolu. Manje linalithini njengebandla? Alibone na ukubana kuzaba lokusetshenziswa kwe-voters roll ukuthi liqilibezele?
Ivele i-voters roll yiso ngezinye zezikhali ezisetshenziswa ngabahulu ukuqamasela abantu bezana. Yiso isikhali abasisebenzayo kusukela ngo-1980 lanamhlanje. Kodwa into ekhona ukuthi sonke siyazi ukuthi kule ngcitshi ezicubungulayo i-voters roll ukuthi zibone lapho kulezikhe ukona lalapho kulokuqila khona. Kodwa into nansi. Ukhetho lolesizalwenza kuyanga impela viki isitshengiso ku eZimbabwe nomhlaba wonke jikelele ukuthi sesifikile ukuthi nxa sesisiya kukhetho onguye okumele akhethe inkokheli azifunayo nguZulu ngoba abanikazi bakahulumende nguZulu. So thina esikwaziyo lesikuthenjiswe nguZulu lalapho esihamba khona uZulu uzimisele ukuthi eqede ukuvota uzadlala khonapho avotele khona. Lapho kuzavuka khona ngazani kulangani kulo dubo-dubo bazagijima izalwane zaseZimbabwe silungise ngoba ngalesi sikhathi lolu khetho asakhangelelanga ukuthi ungolukabani, sesikhangelele ukuthi silungise ikusasa yezizalwane eziyibo ezizabuza phambili kulokuthi sibachiye bephakathi kwegodi okulodaka okuthi bangeke basikhiphe.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekweBulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abazinkulungwane ezifika phose amachumi ayithoba munwe munye 85,775 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo nje kuphela. Abantu laba abahlatshwe phansi kohlelo lukahulumende lokujova abantu abaningi okuthiwa yi-Blitz. Lolu gatsha lubike njalo ukuthi kulabantu abangamakhulu amabili 236 abatholakale belegciwane le-coronavirus kumanani awethulwe izolo atshengisa njalo ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Umongameli Joe Biden wele Melika namuhla ubekhangelelwe ukukhuluma emhlanganweni wenkokheli yamazwe awe-NATO. Lumhlangano ukhangelelwe ukuhlafuna udaba lwempi yele Ukraine lele Russia. Umongameli Joe Biden wele Melika namuhla ubekhangelelwe ukukhuluma emhlanganweni wenkokheli yamazwe awe-NATO. Kukhulunywa ngodaba lwempi yele Ukraine lele Russia. Umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky utshelela umhlangano ukuthi ucela amazwe aphathise ibutho lakhe ngezikhali ukuze lenelise ukulwa le Russia empini yesilenyanga eyodwa yaqalayo. Kunjalo nje umkhokheli webandla lokholo lwamaCatholic uPop Francis unxusa amabishop umhlaba wonke okugoqela eZimbabwe ukuthi bamanyane laye kumthandazo azawukhokhela kusasa emzameni yokuletha ukuthula phakathi kwamazwe alwisanayo kumpi ephakathi kwele Russia lele Ukraine. Intatheli izindaba yethu uMvisigama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lumthandazo uza ngesikhathi inkokheli emhlabeni ikhathazeke ngempile. Limpi ibikwa isibangele umonakalo omkhulu elizweni laseUkraine lapho ibutho lakwele Russia lihlasele lelo lizwe. Kwabhidlizwa izakhiwo kwabangela ukubhubha kwenkulungwane zabantu, ukulimala kwabanengi, abanye abedlula izigidi ezintathu babaleka bayaphephela kwamanye amazwe. Esinye isiphathamandla ehlangothini lezokukhulumisana kuhlangothi lunye lwamaJesuit, umnumzana Kudakwashe Matambo, ulandisa kabanzi ngokuqakatheka kwale mithandazo ebandleni lakhe lesiKatolika umhlaba wonke.
This liturgy of prayers meant to invoke peace and end to the war and conflict that's happening in Ukraine, between mainly Ukraine and Russia. And this consecration is something that's historical in the Catholic Church, in that countries, different places have a special consecration or special dedication to a patron saint. And in this particular case, the Immaculate Heart of Mary, you know, the importance of Mary in the Catholic Church, you know, as a mother, as a warm-hearted figure.
Imithandazo yalolu hlobo yenziwa ngendlela yokuvusa umoya oletha ukuthula lokumisa impi ekhona phakathi kwabeRussia leUkraine. Okwenzakalayo lokhu kuyinto eqakathekileyo kakhulu embalini yabeRoma ukuthi abamazwe kanye lendawo ezishiyeneyo balendlela ebalulekileyo eqondiswe kumkhokheli wabo okufana loMaria.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi edolobheni leHarare engomunye wamakholwa ebandla le-Roman Catholic, laye usiphe imbono yakhe.
Nxa bekhuluma nge-liturgy, ukuthi liturgy of prayer, wakhuluma khona nge-mass, ukuthi khona i-mass iyabi khona isenzelwa ukuthandazela ukuthula elizweni le-Ukraine.
Bakhona abesabela ukuba impi le ephakathi kwele-Russia le-Ukraine ingaguquka ibe yimpi yesithathu yomhlaba. Abanye bengabathi kungeke kwenzakala lokho. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele People's Democratic Party PDP umnumzana Thamsanqa Khumalo upha umcabango wakhe phezu kwempile ukuthi kungaphetha sekungeyomhlaba nalo bahachi.
IRussia leChina angama omabili nawo mazwe ngibona ngazathi baba iblock esabekayo kakhulu ukuthi umuntu uyabe elesibindi nalo ukuthi angabaqala kuna laba abantu ukuthi ebalwise, amboni siba lalawo mandla kumbe laleso sibindi. Kuzathobelanwa sibili kodwa amboni impi yelizwe lonke esithathi sizakala. Umumo welizwe uzatshintsha, kuzaba le world order entsha phezu kwalokho, kodwa amboni beChina la bantu bona ngokwabo.
EHarare lumthandazo uzokwenzelwa eSacred Heart Cathedral ngokukhokhelwa nguArchbishop Robert Ndlovu weHarare, esebenzisana lommeli kapopu kuleli uPapal Nuncio uArchbishop Paulo Rudelli ukuqhuba umthandazo wemasi okhangelelwe ukuqala ngemva kwehola lesihlanu kusihlwa 5:30 p.m. kusasa. Inkokheli yaleli bandla iveze njalo ukuba zizolandelwa ngokufaneleyo zonke iziqondiso zokuvikela igciwane le-coronavirus ezabekelwa amazwe ngabohlangothi olubona ngezempilakahle kumanyano wamazwe omhlaba i-World Health Organization, WHO, kanye lezabekwa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane phambilini kokhetho lwama-by-elections. Amabandla ancintisa kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngomgqibelo asegqiba imikhankaso yawo ngesikhathi amanye ekhonona ngesimo esibi sogwalo lokuvota i-voters roll. ibandla le Citizens Coalition for Change lele Labour Economist and African Democrats athi ugwalo lolu lumaniki-niki ngakho ke akumelanga lusetshenziswe ngempela viki. Kodwa iCommission yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi izasebenzisa ugwalo lolu ilandela umthetho olawula ezokhetho o-Electoral Act. Abaphikisayo bakhala langokwethulwe yiZEC ethi kumele kube lo muntu oyedwa ozamela ibandla elincintisa kukhetho lolu ozavunyelwa ukungena phakathi kwendawo yokuvotela hathi abambalwa njengalokhu obekusenzakala kusukela ilizwe elithola uzibuse. Bakhala njalo ngokudindwa kwamaphepha okuvota besithi akwenziwanga ngendlela eqondileyo. Abaphikisayo bathi kukhanya iZEC ibambisana lebandla leZANU-PF ukwenzela ukuba kuphekwaphekwe impumela yokhetho eyabe ingacacanga. Abamele iZEC lebandla elibusayo bayakuphikisa lokhu. Amabandla aphikisayo angene njani kukhetho lolu ekwazi ukuba i-voters roll imaniki-niki? Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo, lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance. UNdlovu nguye osungula lingxoxo.
Bavela bavuma ukuthi bazongena. Inkinga yokuthi abaningi bavele bekusho lokhu ukuthi izinto ezikhona ezizoyenzakala lezi. Kufana nje nakudala uma besikhula sisekhaya, kulo munye umfana wethu uma usilwa naye abesedobha isigodo, badobha ilitshe. Abanye bazokutshela ukuthi vele malinganalo mfana uzakudobhela isigodo, kumbe uzakugwaza ngenqaba. So wena uma ube lesibindi sokuthi ufuna ukugwazana naye, ufuna ukulwa naye, kumele ukuthi ube kwazi ukuthi uza nesigodo. Kwesinye isikhathi lesicathulo wakuba yinkalata yenkinga ngoba omunye umfana yabesithi kakhiphe izicathulo uyakhabisiswa. Bakutshela abanye ukuthi vele lo uyakhaba. Ubuye gqoke izicathulo. Wena wale uthi hayi mina ngizolwa naye. Bese kuthi uma selibhekene laphana ke selichithile izithwala ezibunjiweyo phansi kwadilizwa yonke into ezethu uyakunemba ubusuqalisa ukukhongunona ukuthi kanti wayegqoke izicathulo. Bona wabekutshelela abantu ukuthi uvele uzaligqoka. So ngikhuluma ngesintu lapha okuvele kusobala ukuthi iZANU ayidlali kahle. Kuyazakala lokho. Mayimaniki-niki voters roll. Vele wawukhangelela ukuthi kuzoba njalo. So ke thina sesibhekele izimanga ezizayenziwa yilaba abantu bona bafuna ukudlala lo muntu odlala ediliza intshoro, odlala ediliza yonke into edlala kubi labanye. Bona babe vele bephetheni bezongena eringini lalo muntu bebethembene. So akula muntu ozobanikeza i-advice yokuthi abaphume, hayi kumele bazidecidele bona, but bese bekhumbula bakutshelwa ngabanye.
Ncobe, lingenile kukhetho lolu i-voters roll imanikini.
Okumele kwenzakale kwakuqala uNdlovu akutshoyo kuleqiniso, kodwa ke loba bekuliwa kubunjwa izithwala besikwazi ukuthi belitshela ukuthi kungabi lozadobha isigodo, kungabi lozadobha ilitshe. IZANU umthethi yawazi ukuthi uthi khona i-voters roll umuntu wonke should have access, kumele ayithole umuntu oyifuna i-voters roll ifihlelwane. IZANU yiyo ememezela ukhetho, ithi nxa imemezela isibonile ukuthi yona isikulungele ukuthi iyengene ekhethweni, abanye ibajume kuvuke kuthiwa sokuvotwa kusasa. So ke okumele kwenzakale ngivumelana naye ukutheni ukuyavota ngabahambe bayevota, kodwa iZANU kayiwekele umkhubo wayo ukuthi ingalandeli imithetho ebekiweyo. Yilo lo dilizwe elala le-voters roll ukuthi abantu bayibone. Why kumele kube njalo? Sikubona kuyinto embi kakhulu le ngoba nxa kuyikuthi kakukho kubi abakwenza nge-voters roll bayifihlelayo.
Yes, siyakuzonqube Ndlovu. Khona ukuthi kwakumele kube kuyenziwe lokho kuthiwa ngama-reforms kube lenguquko ethize. Kanti opposition yakhangela eceleni kumbe yathatha isigodo yabaleka yahamba lasentabeni.
Opposition yakhangela eceleni, yazikhangelela eceleni. I think ukoma kwethu nendlala yethu yokufuna ukukhipha iZANU embusweni kwenza bese sivala amehlo futhi sikhohle ukuthi vele laba bantu basebenza njani. Ukuthiwa idonku ungaze uyigqokisa isudu ingabona umlothi yagipika. So manje ke thina why sisethuka babuNcube ma sesibona izane sigiphika phezulu kothuli phezulu komlotha nasivele sikwazi ukuthi injalo ubabhemu vele unjalo uya gidika phezulu komlotha bese simangana sitalisa ukuthi imo la sihlobo kanti sisenzani ke le usesenzani lobabhemu nabesivele sisazi so njengoba usho ncoba ukuthi kuyamela bavotise kunjalo kodizane kumele ibuyekele lokho so kusebenza amamanzi amalutshwane ukuthi siye ku-presidential election lakho sizobuya sisho njalo futhi sinti kumele ikuyekele bese ithatha futhi iphayikhuye phambili nabese siye emakhodi sisiyakomplaina kungasisizi ngalutho
ye uyatsho ncoba ukuthi vele lokuya emakhodi yokuchithela isikhathi
okumele uZulu akwenze ukuthi kube nguye oyipanichayo izanu ayijezise kabuhlungu ngokuthi avote ewonke uZulu ebambene ayivotele ithole zero okusihluphayo ukuthi abantu bakithi yiba bancedisa izana ixhwala nje yaphambili bakhona abayitshotshozelayo abantu kungaswelakala nxa singavumelana sonke kuswelakala abayitshotshozelayo loba ingathiwa iqile kanganani ingagiqika phansi
kuyanceda khona
hayi akuncedi njengoba uyasho ukuthi mawukuthi i-voters roll imanikiniki kanti manje mina ngingafika ngisithi mfuna ukuncedisa khonokho okushiwo ngincube ngisithi mfuna ukuvota ngipanithi izana ngithola igama lami lingiyakwenzayenzana ayi kule nkinga la enkulu efuna isagila thina sisebenzisa okuyindukwanyana okuncane bese sisithi maze sesishayewe sesibaleka bese sikhala kufunakala isagila lapha angi loba ngimela ungangibuza ukuthi isagila bani angeke ngikutshele ukuthi sibe kodwa mbona nomfuzi amadoda angena iganga ayedinga induku enkulu isagila and ngikhuluma ngesitho sesintu olendlebu yezwa ngoba esikwenza manje sidlalisa isikhathi lokusibizi siya inkalakada ebhubesi ngempala
ye isagila yiso sene sengisitshoyo baba Ndlovu kambe nxa i5 million yonke ingavota iphosele ebhokisini loba sokuthi izani ukuthi iya rig ubona ngathi ngaphumelela
Ndlovu
ngizovota kanjani ngoba ngizothi sizobhalisa sonke singu 5 million cha speaker angithi fihlele lokho ivoters roll ukuthi mhla speaker ubheka uNdlovu athole ukuthi igama lakhe alikho akusela sikhathi sokubuyela emuva usiya vote kungani kuloku phikisana ungathi isilungu yi-contradiction ncube okuphakathi kwesikhalazo sakho ukuthi uyakhala ukuthi ivoters roll imaninginiki okusho ukuthi kule risk yokuthi kulabanye abantu amagama abangekhoyo labo 1-2 kulabanye abafayo kudala abanamagama abakhona khonapho
lapha ke besizilalele umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo ephuqa endawonye lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube olilunga le Freedom Alliance bephuqa lo Kip Tube we Studio 7 kwezemidlalo osanda kuqatshwa ukuba umsekeli kamqeqetshi weqembu le-Highlanders uJoel Luphahla uthi bekuvele kuliphupho lakhe ukuqeqetsha iqembu lebhoso intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo
Luphahla uthi kuyamjabulisa ukuba ngemva kweminyaka emihlanu yeqale umsebenzi wokuqeqetsha imisebenzi yakhe isidale ukuba aqhathwe kuqembu le-Highlanders njalo isifiso sakhe ukuba iqembu liphumelele ekudlaleni kwalo
nginesifiso nje ukuthi ukuhambisaneni kweklabhu iteam ithole ama-results amahle ekwenzela ukuthi loko kusasa ukuthi umuntu ogcine ukusijabulisa kumethe ndo 2006 la ngisho ukuthi ngayo and for me I think coaching is all about legacy ngikuchiya la ngizo la kwa Highlanders ukuthi ngadlala sawona ama championships sa coach sawona ama championships
uluphahla uza kuqembu la Highlanders ngemva kokuchiya kuqembu akade lisebenzela ele Golden Eagles lona elidlala kusigaba se Northern Region Division 1 Soccer League phambilini kokuqhatshwa liqembu le Golden Eagles uyo wasebenzela iqembu le Tel 1 lona alingenise kusigaba se Castlelaga Premier Soccer League ngomnyaka 2018 umqeqeqeshi weqembu la Highlanders uMandla Mpofu wamukele ukuqhatshwa kukaluphahla kuqembu lebhoso
ngiyakwazi umdlalo wayedlala phambili sadlala so ngumdlali engikhandluza ngilolela abafana phambili njengoba ukwazi ukuthi thina siyakwanisa ukuthi sibe le ama opportunities amaningi kakhulu kodwa sehlule ukuthi siwahlode kodwa ukubuya kwaluphahla ngibona ngani hayi uzabalola ngilethemba leyo
iqembu la Islanders ngesonto lizayemukela eleyada enkundleni Power Fields njalo lingena kulomdlalo lihleza endaweni yechumilane engalane nemiklomelo ngemva kwemidlalo eyithoba minimbili. Umdlali wenkabeni yenkundla uAdrian Sila uthi sebekhuthazane njengabadlali ukuba abazami ubungcono babo ukuze iqembu liphakame.
Trying to get, come together as one as a team. Never getting, but need confidence in the end of the time. We can do that right.
Eminye imidlalo yesigaba seKasilaka Premier Soccer League yeviki lathoba nomunye izadlalwa ngokulandelayo. Ngomgqibelo iqembu leBulawayo City lizadlala neTriumph ngasePapa Fields, iqembu leZPC Kariba lizemukela leTenex ngaseNyamunga, iqembu leRentals College lizadibana neCape United ngaseNational Sports Stadium, iqembu leBlack Rhinos lizadibana neBulawayo Chiefs ngaseSakuva, kuthi iqembu leNkezi Platinum Stars lizadlala neChickenini ngaseBaobab. Ngesonto iqembu leWawa lizadlala neCranbourne Bullets ngaseAscott, iqembu leManyika Diamonds lizemukela FC Platinum ngaseSakuva, kuthi ele Harare City lizanqikelana lele Dynamos. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ilanga lika March 24 ngelokunanza isifo sofuba emhlabeni jikelele. Linanza imisebenzi kadokotela Robert Koch, owadingisisa wafumana ukuthi imbangela yalesi sifo ligcikwane le-Mycobacterium. Lokhu kunika ithuba lokuthi abantu baziswe ngalesi isifo esidala njalo esiyingozi. Ufuba solwahlasela abantu kunkulungwane lenkulungwane zeminyaka edluleyo. Igcikwane elibangela lokhu licatshangelwa ukuthi laba khona kudala njalo lilokhe liqhubeka liguquka. Namuhla ufuba ngesinye sezifo eziyingozi njalo ezithelelwanayo emhlabeni. Nsuku zonke abantu abedlula inkulungwane ezine 4100 babulawa lufuba, kuthi abafika inkulungwane phose ezingamachumi amathathu 28000 bahlaselwe yilo lanxa luvikeleka njalo luselapheka. Ngokwenxa yokuthi lokhu kwenzakala kakhulu emazweni asathuthukayo lapho okulendlala lokungafinyeleli inhlelo zempila kahle, kucatshangelwa ukuthi phakathi komnyaka ka-2000 lo-2020 imizamo yomhlaba eyokuqeda ufuba yahlenga impilo zabantu abedlula izigidi ezingamachumi ayisithupha lasithupha, i-66 million. Kodwa ngokuswelakala kwenhlanhla umkhuhlane we-COVID-19 usubuyisele emuva lomsebenzi. I-COVID-19 ithe ithwalisa amagabha avuzayo inhlelo zempila kahle ngomnyaka ka-2020. Inani labantu ababulawa lufuba lakhuphuka okwakuqala eminyakeni elithumi. Lo nyaka, indikimba yokunanza i-World TB Day ithi Invest to End TB, Save Lives, okukhuthaza ukuthi kube lenhlelo eziningi zokwenqabela ufuba ukwenzela ukuthi abantu bengabhubhi ngobuningi babo. Lokhu kuqakathekile ngoba i-COVID-19 isihlehlela emuva. Ngokuqhuba inhlelo eziningi zokwenqabela ufuba, singaphathisa ukuthi abantu bezivikele, belatshwe, inani labaphephayo likhuphuke, njalo lesi sifo siphele. Uhulumende weMelika uzimisele ukulwisana lofuba. Nguye oletha imali eningi kusikhwama samazwe omhlaba iseGlobal Fund esokulwisana lomkhuhlane we-AIDS, ufuba, le-malaria, eyafika kumadola angamabhiliyoni angamachumi amabili lanye 21 billion phakathi komnyaka ka-2000 lo-2021. Ngokugxila emazweni lapho kulenani eliphezulu labahlaselwa lufuba, siyaseka inhlelo ezihlenga impilo, ezifinyelelwa ngabaningi, njalo eziqhubeka ngokulwisana lalesi sifo. Sikhuthaza abangane bethu ukuthi belandele isibonelo sethu ngokunikeza imali eningi. Ngokuxhasana lathi ukuqeda ukumemetheka kofuba emhlabeni lokuqhuba inhlelo zokulwisana lalo, singahlenga umhlaba kusifo sofuba.
Singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lize lenza umhlangano walo wokugcina phambilini kokhetho lwama-by-elections edolobheni leChitungwiza. Ukhetho lwama-by-elections luzenziwa ngomgqibelo lanqa kulokukhalakhala phezu kodaba loluhlu lwabavoti i-voters roll. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo 6:30 ekuseni kusasa kumbe ngo 7:30 ntambama.
Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.